yena ngikwazi ukuthi kumele ufuna na abeke engathi kuma i-commission of inquiry nxa kuyindaba e-serious leyi ukutshengisela ukuthi engxenye kukhona ku-chairman. So kudingakala ukuthi uhulumende abeke i-commission of inquiry ilandele olu daba lolu izwise kuthi lukuhamba njani. Enxenye sekokuqala khona ukuthi ngobhedi yetu enxa baningi vele abenza njalo abadinga lezi ndawo ze-bribe. So ngicabanga ukuthi sekumele ukuthi obhedi akabuzwe. Ngizwe kuthiwa uphumile ephalamenti indaba ingakapheli. So kudinga ukuthi abizwe-ke acacise kuhle indaba yakhe, kuhlale phansi kukhulunywe. Ukuresigna ingxenye kathesi ngama-allegations aka-92. So kumele ukuthi abuzwe kahle kucace. Nxa kwakwenza lokho-ke kuthatha amanyathela umthetho uthathe indawo yawo. Athonise umthetho ndaba ngoba nxa wadimanda i-bribe kulicala vele elizweni khona lokho.
Kuvame kanganani khona kokuthi kuthiwa umphathi indaba kahulumende wenze ihlazo elingaka?
Qala ngiyakhumbula uJoyce Mjuru angiyenza kuthiwa laye ngokuthiwa ngu-10%, kuthiwa ngu-10%, kuthwani kuthwani. So nginangani ukuthi mbona ngani kukhona sibili inxenye ngomnumzana uMpantambo Obhedi Mpofu. Inxenye kasomanga kuyadingakala iindawo ezinjalo-ke zilandelelwe zingaphungi utshaya indifa kuthiwa ingxenye ulo uRoto Qamba Manga. Ngizanga ukuthi uhulumende kumele ka-investigate sibile kuchwayise kuhle kuhle. Abantu betshelwe ukuthi kade vele kuyini ukutshaya amanzi. Akula intuthu engalamlilo kabe kukhona ngendaba kamfati Dambo Obhedi Mpofu. Ngendlela engibona ngayo mina mbona uRoto kaMsukeli akafuna ukuthi nje Obhedi Mpofu kuthiwa udimandile i-bribe 10 million. Hayi, mbona ngani yiso serious allegation. Indaba seqakathekile kumlandelele ngomnumzana Obhedi kuzwakala ukuhamba njani sizo seZimbabwe esinjani sithathe inyathelo iZimbabwe Anti-Corruption Commission ichwayisa indaba leyi. Xa kuthi umnumzana uMinister Mpofu kalacala uzaphuma ukuthi nxaizicala kumele umthethele indawo yawo kube sekugcekeni ngoba into e-serious sibili leyo. Obhedi kumele akukhulume kuzwakala ukuhamba njani la engavaliwe ngokuphuma esiyageza izandla anyamalala.
Ye, siyabona njalo-ke uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyaphitshela sibili ngakhona kokuthi ulwisana lokungethembeki. So-ke kumele alubambe njani udaba lolo uhulumende lo?
Khonana athathe inyathelo, yathathe inyathelo i-Minister of Justice ithathe inyathelo, i-Zimbabwe Anti-Corruption Commission ithathe inyathelo kucace kahle kahle ukuthi kuhamba njani. Asendabe ngaphambi kuthiwa iyatshaya indiva nje kuthiwa yinto efungenzakala ngamanga, hayi kumbe bathinithini. Kaku-investigate kuzwakala ukuthi kahle kahle kuhamba njani. Hayi, akumelanga ukuthi uhulumende athule nje kungabi indaba zalutho. Yikho sithi kakhulu ngikhuluma nge-Anti-Corruption Commission layithatha inyathelo i-investigate indaba leyi kucace kahle kahle. Obhedi Mpofu kathesi ngumphathi intambo wani weminyango wezekhaya i-Home Affairs angithi. Ngibona ngani uhambe iminisi eqakatheke kakhulu futhi ngingasikhangele i-Home Affairs yamapholisa. So ukuthi uminisi wangikhona kuthiwa uzwakala kuthiwa ucala ama-crime branch serious allegation njengoba ngishilo. Izicala sibili alethuswayo elikhulu kakhulu uma lifuna ukuze abonakala ukuthi uklini yini ngoba nxa kukuthi uminister okhangele emapholisa kuthiwa nguye owonayo amapholisa akhona azathinjwa kanjani-ke ukuthi ngamapholisa athembekileyo nxa lo akhangeleyo layo kuthiwa uyacela ama-bribe.
Ye, siyabona-ke ukuthi i-Zimbabwe Anti-Corruption Commission iyadungulula indaba ezinje kodwa bangeke bayisaba lapho ukuthi kukhulunywa ngomphathi intambo kahulumente oqakathekileyo kakhulu.
Yikho sizabona khona ukuthi baqinisile yini ukuthi bayenze umsebenzi wabo kumbenza isaba nje nxa bezayisaba then isizo seZimbabwe sanje sibona ukuthi hhayi yikudlala nje akula zakhomishina kuyabe kuthiwa izaba kudlala ngamehlo abantu. Yikho sifuna ukubona khona. So ngathi mina ngesikhiwa yi-test case kumbe udaba oluzayikhangela ukuthi sibili qinise yini ukuthi ayizinto eyenzayo imele iqiniso yini kumbe yemvesa abantu ngobulembu emehlweni akulanto yenzayo.